Yebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 31 kuMvimbitho 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
sibona ungathi leli nyathelo elizongukhulumele kuyinyathelo elihle elizanceda futhi ukuthi laba bantu bangene ebantwini bafundise abantu ngalowo mkhuhlane.
Uhulumende uthi uzaqatsha izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ezedlula inkulungwane ezine ukuze ziphathise umsebenzi wokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus.
Amabhenki avaliwe okuphambelela lokhu uhulumende akade ekuthembisa abantu ukuthi amabhenki azabe evuliwe ukuze abantu bakwazi ukulanda amasentinyana abo abalawo khona ebhenki.
Ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela i-coronavirus kuyaqhubeka, kodwa abanye bakhala ngokuvalwa kwamabhanga.
Abantu bemakhaya lomkhuhlane we-coronavirus abanalwazi olukhulu ngawo.
Iningi emaphandleni livikwa lingelalwazi olwaneleyo ngomkhuhlane we-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi uzaqatsha izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ezedlula inkulungwane ezine 4200 ukuze ziphathise emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Kumbiko awethule izolo ophathelane lemizamo kahulumende yokwehlisa umthelela walomkhuhlane kuZulu, umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthe njalo uhulumende sezaqalisa ukuphathisa izimuli eziyisigidi eziswelayo ngemali yokuziphilisa. Uthe uhulumende usefake imali engange $500 million kunhlelo ze-coronavirus. Uncube wengeze wathi uhulumende sesule umthelo wezinto ezifunwa izibhedlela ngesikhathi sokulwisana le-coronavirus ezifana lemitshina, amaphilisi lokunye okudingakalayo. Uveze njalo ukuthi uhulumende selaye ingatsha zakhe zonke ukuthi ziqambule imali eziphiwe kubhajethi yalonyaka ukuze ifakwe kunhlelo zokulwisana le-coronavirus, yona esibulele abantu abafika inkulungwane phose ezingamajumi amane 40,000 emhlabeni jikelele okugoqela oyedwa eZimbabwe. Uncube uthe njalo umthelo okubili ekhulwini obanjelwa abantu nguhulumende la usuzasetshenziswa kunhlelo zalumkhuhlane. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Ambrose Sivindi.
Leli nyathelo kuyinyathelo elihle lithethwe nguhulumende ngoba sinanzelela uhulumende nasikhangela okwenzala kwamanye amazwe anyabo Italy, sinanzele okwenzala kubo Spain, kuyatshengisa ukuthi lomkhuhlane nxa ungazivunyela ubani umemetheke uyingozi enganani. Usuka wenze labo okuyibo abancedisayo abasebenza kwezempilakahle phose basiphelelwe ngamandla okubana bancedise labo abadinga uncedo. Ngokunjalo sibona ungathi leli nyathelo elihle nguhulumende kuyinyathelo elihle elizanceda futhi ukuthi laba bantu bangene ebantwini bafundise abantu ngalowo mkhuhlane. Leli nyathelo elihle sikhangele ukuthi liza kusebenza, sikhangele njalo ukuthi labo abazacelwa ukubana bangene kulowo msebenzi labo basebenze ngokuzimisela. Kodwa esikukhangeleyo njalo ukuthi uhulumende zenzenjalo sesikukhangele ukuthi engxenye laba bantu uhulumende engabachathi kuphela kodwa abadinge le mpahla lezo zokusebenza lezokuzivikela, ngoba kwesinye isikhathi siyananzela ukuthi bangaba khona omongikazi, bangaba khona amadokotela, kodwa nxa benganikwanga impahla zokusebenzisa ama-tools le mishina le esithi ngama-testers ezokuthi umuntu ahlola abonakale, kungagcina kungasebenzelanga kakhulu. Kodwa ke kulinyathelo elihle lelo esithemba ukuthi uhulumende uzakunanzela lokho.
imali le ebikwa izaphiwa imuli ezifika isigidi ungathi linyathelo elanelayo yini leli nxa sikhangela ukubana banengi abantu abampofu abadinga uncedo eZimbabwe
esikunanzela sibona ngathi phosele imali ngokubona kwethu njengezakhamizi iyimali ephansi ebesifisi ngauhulumende uyingezele abaningi ngoba sinanzela ukuthi abantu abaningi kakhulu bazidinga lolu ncedo kuzagcina sokusenza ukuthi njengoba ngathi imali le ikhanya ngathi ayisoziyenela abantu bonke kuzenze ingxenye kube lo bugwelegwele esingathi i-corruption ukuthi laba abayinikayo abayiziphatha amandla zikahulumende sebengaqalisa ukwenzo zokuganga ukuthi banike ingxenye abangayo bawumbabanye abaziyo ngoba benanzela ukuthi abantu abaningi bayayidinga kodwa benele yengozi esiyibona kodwa sicela futhi kakhulu ukuthi le mali nxa inikwa sidinga ukuthi inikwe kusegcekeni lo sithi i-transparency ngoba sesibalo hlupho olukhulu eZimbabwe lapho imali ziyaphuma kodwa lawo sofanele banike izimali bangasaphumela egcekeni ukuthi imali ezibazinika njani kuyenzwa kulokutshontshwa okuthile besifisa sibili kufaka ama-control and checks ukuthi le imali kubonakale ukuthi ngeqiniso ihambile kulezo zinto ezidingakalayo njalo futhi besifisa ukuthi nxa sithi bebuye bazonika abantu balapha kobulawayo banika abantu begweri banika abantu beharare bonabo bantu bazi ukuthi bangobani iphablik ibe bazi ngobani kokungiyancedisa ukuthi sibone ukuthi for sure le imali ayitshontshwanga lokuthi bangaboni bahlala ngapho kwenzeka ukuthi ofisa ukuba nalandele laye akwazi ukulandela ubone ukuthi for sure le imali ayitshontshwanga isetshenziswe ebantu abadingekayo ngoba kwesikhathi ngacininiwe labanye abantu abangadizevile
uhlelo lokuhlala ezindlini balulandelile yini abantu khona ngapho kobulawayo izolo
lukhanya lusebenzile abalutshana bona kade bona behamba iningi labo bekuyilabo abantu akade kufanele bahambe emsebenzini enalekhethekileyo okuthiwa ngama-essential services kodwa-ke sinanzela ukuthi lihlupho lube khona ebantwini akade beloku bebonakala besendwendweni zempuphu yikho kuphela esingathi sibona ungathi kuyahlukuluza nje abantu ukuthi bonabo bantu bacina ngendlela kade bengathi beminyene sokungenza futhi ukuthi engingangaso kodwa ngobuningi babantu sibili kuyathabisa njalo kuyabongeka ukuthi abantu kade behlezi ezindlini sesixwayisa lawa abantu ukuthi lanxa besendwendweni zempuphu cela ukuthi abantu labo bazivikele sikwazi impilo le ngeyethu umkhuhlane ungahlasela impilo yami iyaphela abantu bami basale bedubeka so abantu ekumeni kwabo laphana sihloko sibaxwayisa sibancenga sibacela ukuthi abantshengise ukuthi ekumeni kwabo imithaliyane evunyeleyo ibe njana bangaminyani kuzasincedisa ukuthi lo mkhuhlane siwenqabele ukubani usabalale
umnumzana Ambrose Sivindi ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus okuqale izolo kuyaqhubeka kodwa uZulu uthi ukuvalwa kwamabhanga kumthiye ephakathi kodubo amabhanga avaliwe lanxa uhulumende ubethe azabe evuliwe kanye lamabhizimusi apha uZulu inhlelo zempilo ezibalulekileyo indleko eziphuthumayo ezidinga ukuhlawulelwa kathesi zigoqela emihloliso yezinga le-O-Level. Kutsho isikhulumeli senhlanganiso yabathengi i-National Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Amabhenki avaliwe okuphambelela lokhu uhulumende akade kuthembisa abantu ukuthi amabhenki azabe evuliwe ukuze abantu bakwazi ukulanda amasentinyana abo abalawo khona ebhenki ibabhadale i-exam fee ye-O-Level e-A-Level edingakala nje njengoba inyanga iphelile kunje bakwazi ukuthengisa inkwa bakwazi impuphu bakwazi ukondla abantwana bathenga imithi lamaphilisi bakwazi ukuphila akukho khona lokho nxa ngabe ibhenki livaliwe nxa kuvalwa ibhenki kusho lokudla kakukho endlini ngokuba balutshwana abantu abale mali esingathi thina ngesikhiwa abaku-mobile banking abantu abaningi bayangena emabhenki amapentsheni alandwe emabhenki yonke into ilandwe ebhenki ngakho-ke nxa kuvaliwe emabhenki kusho ukuthi kuvaliwe yonke into yingakho nje lama-supermarket ubuthi nxa ungena kiwabone empty kungelamuntu ngokuba phela abantu abanamali usizi luzakwanda ke kusiya phambili
manje ubona kuzaphile kanjani amalanga angu-21 wona amabhanga evaliwe
Ngama penge nga savulwa nga kusasa loko usayo. Kucho konu kutimpilo iza guma ebantwini. Ngui, agula luto luza hamba, ibaza bila inza labantu. Ngua pela njoba senge nga achukuti. Ama sentinyana abantu lababa ngatiba kuzuzile loku lalokiana. Kusale penge. Nga agu nga satura gali kucho konu kutika kusozu kuba lempupa, kusozu kuba lesingwa. Agula ndeloza wanda nga abantu anangai penge ngeko. Agula ndeloza. La yokuthi kubhadalwe i-O level, A level, i-exam fee, kutsho khona ukuthi yonke impilo iza kuma elizweni, usizi luzaba lukhulu. Angikwazi ukuthi nguhulumende onjani wehlulwa ngamabhenki nje. Kuyabonakala ukuthi ngumhlambi kazelusile umuntu uyazenzela kuthandayo bayakwazi ukuthi kakula hulumende akula muntu okhona ukhangela nje uminister we-education kuyahamba kuze kufike namhlanje ekwazi ukuthi amatitshala akula transport yokuhamba ama-head kakula transport yokuhamba angahambisa laba ababerejistile ukuthi bazabhala i-O level ne-A level ngoJuni lango-November ngokuba akakula transport basuka njani ezigabeni lezi abakizo behambisa lawo magama kuma district offices into edingakalayo ukuthi uhulumende abone ukuthi amabhenki avulwa kube khona zonke izinto ezidingakala ukuthi abantu baphile ngalesi sikhathi kulushwa nalegciwane le-coronavirus. Nga kungasenziwa ngalezo zinto akulanto ezahamba elizweni. Okwesibili kumele uhulumende adlulisele phambili usuku lokuvalwa kokubhadalwa kwe-exam fee ye-ole A-level lakho kokunye okungabe kubhalwa ngabe ungrade 7 kungabe ngokwe-university noma yini. Konke kumele kudluliselwe phambili.
Umnumzana efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso ye National Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ewobulawayo.
Yebo, mthokazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connections esililethulela lona ngolwesibili maviki wonke ngo-8 p.m. kusiya ku-9 p.m. Namhla sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus osubulele inkulungwane zabantu emhlabeni jikelele, ukugoqela eZimbabwe. Kodwa ngenxa yalo mkhuhlane kalisoze lenelise ukusitshayela incingo ngoba sisebenza sisendlini. Lanxa kunjalo, asihlanganeni kuhlelo The Connection namhla ngo-8 ntambama.
Inengi emaphandleni libikwa lingelalwazi olwaneleyo ngombhuqazwe we-coronavirus, njalo umumo welizwe wenza kube nzima kakhulu ukuthi abantu bazivikele. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu uthi uhulumende kumele aqhube umkhankaso obanzi alimukise uzulu.
Abantu bemakhaya lumkhuhlane we-coronavirus abalalwazi olukhulu ngawo ngendaba zokuthi akubanga lembiko ehambileyo kabanzi. Abantu bebedependa kakhulu kuma-radio lama-newspaper, kodwa nxa usiya emakhaya kanye uyafumana ukuthi leyo mbiko kumbe indlela zokukhankasa kazikho emakhaya, abala access lama-newspaper kunye lama-radio. Kungakho-ke ulwazi lufiphele ebantwini bemakhaya kabazi kakhulu, yikho nxa sibhotabhota besifumana ukuthi abantu bebafica bebuthene bengagqize qhakala. Kodwa imizamo iyazanywa ukuthi yenziwe ukuze lolo lwazi lufinyelele through ama structures akhona emakhaya anjengabo councilor labo sobhuku.
Elikhuluma labo bathi bayazilandela yini zonke izixwayiso zokuzivikela.
Sinanzelela ukuthi kuba nzima ukuthi abantu balandele lezo zixwayiso zokuthi bangazivikela njani ngendaba zenhlupho eziningi ababhekane lazo. Zafumana ukuthi indaba zamanzi ziyahlupha emakhaya, abantu bathona begcwele bebuthene ezibholaneni kunzima basebenza ndawonye babesebenza mhlawumbe emgwaqweni bezama ukuthi belungise indawo zabo babesebenza ndawonye khonapha beminyene so kunzima ukuthi mpelampela bazivikele kanxa betshelwa ukuthi baqakise kakhulu izinto ezinjengabo social distancing kuba nzima ungafika ezibhoraneni lapho abantu baminyene akula ngendlela abangabalekela ngakho lokho uthi uyakhangela le mabhasini kuyabe kule bhasi eyodwa mhlawumbe ehamba kuleyo ndawo abantu bayaminyana nxa besiya mhlawumbe ezibhedlela kumbe besiyadinga ukudla balakudla abantu kungakho-ke bayabe bedinga ukuthi begade amabhasi begade izinqola besiya mhlawumbe kuma-growth points kumbe esenta lapho mhlawumbe abangathola khona ukudla kuthi lanxa befika khonapho uyafica ukuthi bakulesi minye eminye bezama ukuthi bedinga indlela zokuthola impuphu nxa kuthi impuphu ifikile amalayini angikhona besesabela so ngaze bebekwazi kwesinye isikhathi banqatshelwa zinswelo abahlangana lazo izinswelo ezinjengokuswelakala kokudla ukuswelakala kwamanzi
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselupane. Leli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Herald libika ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukuvalwa kwelizwe okwamaviki amathathu kayisiyo ndlela yokujezisa uZulu kodwa yikumvikela kwisifo se-coronavirus. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi intatheliza indaba yalo ebisebenzela emashwingo umnumzana Walter Mashwazi Gaseko. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Angibingelele msakazi lomuhle, angibingelele abalaleli bakho ngendawo ngendawo emagumbini wonke omhlaba. Silibalaleli elimnyama esivela khona eZimbabwe la sivalwa khona. Angeke ngisho nje sikuthi singasikhohlisi bantu bakethu. Umuntu lapho akhona, la ahlala khona, kahlale khona. Ngoba nasibona lesifo sibhebhetheka ngendlela esivivile emangalisayo kakhulu. Kuyisifo esingathatha nje wonke umuntu. Asinabala, asikhetha, asinakuthi ucebile, umpofu. Siyathatha, asidlali. Kungathi mhlawumbe wena kuyasuka sikhohlisa ukuthi mina ngumuntu omnyama. Ngoba sokukhona okusekulethayo vele ukuthi abantu abamnyama hhayi asibathathi. Angikutshele ke ngikuxwayise futhi kulokho ukuthi nazelelani lapho elihamba khona. Nginazelele kakhulu iziphathe kahle. Sisaludinga singabantu basekhaya. Ngizinakekele bantu bakithi. Asibonge kulo. Amen.
Siyalibingelela bantu be-Studio 7. Ibizo uLindiwe Moyo. Ngihlala e-Rustenburg e-Northwest. Ngapha i-lockdown yethu sihleli ezindlini akuphithizeli akunyakazeli kuthuli nje kuthe zwi asiboni lutho.
Amatita ngizezimu egogwe elitotshani nanti-ke udaba lwami engikhala ngami siseguswini bantu benkosi eguswini esigangeni asina izibhedlela manje zivaliwe so ngomkhuhlane lo bantu sisevaliwe ukuthi sizayenza kanjani siyakhala bantu siyakhala asina into esingayenza inethiwekhi la ithi ayikho kuyenza ukuhambela ngaphansi kwezihlahla so uma umuntu engabanjwa ngomkhuhlane kuzoyenza kanjani ngapha siyakhala zisevalweni sicela ukuthi ngabe singaba kunabantu abangabalwesizwe ukuthi labo besisize nathi ngoba lapho esihleli khona umkhuhlane lowo ungaqamuka nje kuthi kuphela kwesizwe zenkosi
sanibonani mhlawumbe ubona studio 7 ikona uSmayedo ayinabonga abadala ngokuzwa lokho lokukhulumayo kubuhlungu indaba yasekhaya nxa sisizwayo kukhulunywa ukuthi kune-shutdown ekhaya indlala ivele ihlasele kangako so sizophila ngani abantu bayophila ngani ekhaya kuvele kulanjwa kungela shutdown pho ma sekule-shutdown kuyofikwazi lolulusizi lolu ngani kuyangenela abanye abakhonayo ukusiza basiza abantu abanika ukudla ngoba abangalimanga yinkinga abadala abalakudla abazokuthola lapha ngendlala yodwa kuzobaba laba abangconywana nxa ukuthi batholile abakutholayo ukudla and then nxa bangathola batholile kodwa nxa bangazange batholi abadala bami indlala yodwa le yabonga abadala qhubekele phambili ngomsebenzi
ngikhuthaza abantu ukuthi abahlale ezindlini njengokutsho kahulumende mhlawumbe singaphepha kulo mkhuhlane ngumangene enyamayendlovu
njani emsakazweni nestudio 7 sesiphakathi kwayo i-lockdown mina ngizobuhlungu kakhulu ukuthi siphakathi kwayo kunjena asilalutho olungasiphusha ukuthi 21 days lezi zikwane okusho ukuthi indlala ayizabe isiqhusa ukuzwayo angazi ukuthi uhulumende usuke wasilahla kanjani kwezinye indawo kwamanye amazwe kwande ukuthi ma kwenzakale into enje abe nguye uhulumende oselekelelayo asiphe ukudla sincedise konke kodwa sibone sekela abantu bekhweza abamabhizinisi bekhweza izinto zabo okuwo-flea market bokungathengeki ukukhweza yonke into abe bekhuluma athi yena uzabajezisa kodwa sesikwazi lokhu nje asesekuqhelile ukuthi uhlale khuluma ukuthi uzabajezisa ukuthi ngabajezisa asazi ukuthi uzabajezise nini into esizwisa ubuhlungu kule lockdown otherwise hayi umkhuhlane sibili usukhona kwelakithi njalo kuyasethusa kakhulu lokho sengathi uNkulunkulu angangenela asiphephise kulolu bhubhane
bantu besitudio 7 ngifake i-audio yami lami alingiphendulanga siphenda ngokubhala kodwa ngithe khona mina rayiti thina esemasimini-ke sibheka luphi uhlangothi singayo emasimini yini ngoba emasimini kulokhu kuncane kulisa emasimini singakwide sisuke kudlwezi inkomo yini thina sihlale emakhaya siyenze njani
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe. Ukumemetheka kwamkhuhlane we-coronavirus kwele-Spain kukhanya sokudeda. Lo mkhuhlane usubulale abantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,800 kulelo lizwe. Inani lasebebulewe yilumbhuqazwe kwele-South Africa selifike kwabathathu kanti njalo inani linye selibanjwe yilumkhuhlane kwele-Botswana. Zizigqibeke ezebuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe isifo se-coronavirus eMelika selikhwele lafika kunkulungwane ezintathu 3,000. Abahlaselwe yilumkhuhlane bangu-161,000. IMelika yiyo ekhokhelayo ngenani lasebebanjwe lumkhuhlane okuyinto ethusa abanengi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eCalifornia khonapha eMelika lapho iCorona ehlasele khona kakhulu umnumzana Divine Dube.
Thina lapho esikhona sesile nyanga egcweleyo sihlezi ezindlini sisebenzela khona ngenxa yona lo mkhuhlane i-coronavirus. I-university lapha engikhona i-Stanford ivale kumaviki amathathu adluleyo, okutsho ukuthi kuso sonke sanalesi sikhathi besivele sisebenzela nje endlini. Okuhle nje ukuthi khona ngapha kulula kakhulu ukuthi abantu basebenzele ezindlini kungadingakathi bahlangane mathupha. Kodwa kubuhlungu nje ukuthi ngenxa ukuthi indawo eziningi sezivalile kunzima ukuthi nxa kukhona mhlawumbe umuntu akudingayo angasoka kuthola mhlawumbe ngokukhuluma nomuntu kumakhale ekhukhwini kumbe ngokukhuluma laye kusetshenziswa indledlana lezi ezifana labo Zoom. Kunzima ukuthi umuntu asebenze kodwa sesiqalile ukujayela ukusebenza ezindlini sokukhanya nje kuyinto yemihla ngemihla.
Uzwa njani nxa uvuka nsuku zonke ukhangela izindaba ubona inani labantu abafayo khonapha eMelika kanye lababanjwe yilo mkhuhlane?
Mina ukungqinisa kakhulu ukuthi njengomuntu ongasizo sizalwane seAmerica kuyangisabisa njalo kuyangqinekisa ukuthi ngibone abantu abaningi besifa umhlaba wonke jikelele ikakhulu nxa sikhayela lapho engikhona mina eCalifornia. iCalifornia ngeyinye yezindawo lo mkhuhlane osubhahe khona kakhulu. Kwesabisa yebo, kodwa okuhle ukuthi kuyakhanya ukuthi khona abantu balapha bazama ngazo zonke indlela ukuthi bancedise abantu ukuthi bayenqabele lo mkhuhlane. Kodwa ke nxa ngikhanyele kwelakithi ikakhulu eZimbabwe kuzwisa ubuhlungu ukuthi lanqanze umkhuhlane lo khani ngathi awukangeni kakhulu kubikwa ukuthi abantu abafumanwe belawo bayisikhombisa kuphela. Inhlelo zempila kahle kwelakithi zibhidleke kakhulu ukuthi nxa kungenzeka ukuthi ungene abantu abaningi bangathabalala. Siyafisa nje ukuthi kusenzakala konke lokhu mhlawumbe kube kusenzakala seZimbabwe kwelakithi lapho esebe sihleli khona lezimuli zethu. Kodwa kuyesabisa ukuthi mhlawumbe nxa singabaleka lapha kwelamerica singale sithole umkhuhlane sigcwele yonke indawo singaba nzima kakhulu. Asazi ukuthi kungenziwani kodwa nilethemba lokuthi mhlawumbe zenezindlela ezenziwayo ezijeneyo amazwe kwaqala iAmerica la mazwe akithi Africa akwenzayo ukuthi azame ukuthi ayenqabele umkhuhlane mhlawumbe kungancedisa ngendlela ezijeneyo.
Omnumzana Divine Dube isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Amadodana asewisile ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi uzaqhatsha izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ezedlula inkulungwane ezine ukuze ziphathise kumsebenzi wokulwisana le-coronavirus. Ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kuyaqhubeka kodwa abanye bakhala ngokuvalwa kwamabhanga. Iningi emaphandleni libikwa lingelalwazi olwaneleyo ngomkhuhlane we-coronavirus. kwanele mthwakazi kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-Fast 7 na asibe ni sonke kusasa njalo kweze kuseni ngu-Fast 6 olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.